sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-12 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala, abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke imhlonitsha le iyadula, lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayakhakade kutholakala ngayo, so yikho kwenza kube slow ukukelelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolleji le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolleji ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa izitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokule minyaka lendawo isakhiwa ingapheli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala, abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at the higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo, yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo, yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye indaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha kuyalungisiswa kuzaba lendawo zokuthengisela kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini baba Nkomo angisoze ngikhulume engingakwaziyo kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthethe isikhathi eside kakhulu kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe and uthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona bana abantu abaye baba displaceswayo laphana kuqala ifirst preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress angake ngizikomite siyule kutshweni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Alo ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawayo Vendors and Traders Association obeqoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Ngakho, uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakobulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho esiphume lakho yilokhu sokumele sibe sihlangana ngama village sibuthanisa abantu sibatshela ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo. Sicela sivikele nini especially ekubuthaneni kubuye number 2 sigqoka ama mask abantu bafake ama mask imbuthano le mbuthano sekumele si reduce futhi njalo khona kwakuyikho khona siyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kula ma village 1 village 2 village 3 village 4 village 5 so sabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakobulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuzasivikela futhi kuleli gciwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi siyehlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gciwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke
izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la enzakalayo ifini kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi
Lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo. Ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. Ugena Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi ezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye ibizo nguBenon Ncube ngiyodonational student union president sesithole ama students amaningi ekhalakhala especially abagraduate le nyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe lokhu kubaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi sebe-advertise kumbona ukuthi baqhubekele nje phambili ngezifundo zabo bafuneka lawo ma-certificates lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wasethi lokhu kubangelwe yikuthi bezama ukumtshintsha amaphepha adile wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha ngakho kele umhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayakade etholakala ngayo so yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate but wasefithi yena bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificate emalangeni lawo azayo aseduze
kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo khona kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yefithi ukuthi emalangeni azaza uzonelisa ukuthi ama-student enzesekuthola amaphepha abo asikaqiniseko selokuzakwenzeka ngoba ukukhulula kwethu lesikolo lesilali layo i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange kwaletha ama-results ladisele sowavuma ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe so ngaso sikuendaweni leyo amaphetha ama-certificate sikhuluma lethi sazi ukuthi lesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelisa ukuqelethela lawo maphepha
kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli ikhangelele ukuthi izagcina iphethe
khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-student abhadala leyo mali elikhona kungakakhwezwa kodwa ngapho isikole sesivula izikole sezivuliwe but isikole sona sisagcinisa ma-result ama-student until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo yakhuliwe yikhot so kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifunda isikole lento ezibhalwe ngabantu basemthethweni sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yena ama-student angaqedanga ukubhada angangabhadalanga leyo abafuna siyibhada ukuthi kwenzele izikole ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sinenzisa ukuthi ephambili ngaleke singakhala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt kuvunyelwane ukuthi kubhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubeke nayo ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga ngaasiti.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokuxoxa lesikhulumeli seCollege leUniversity of Zimbabwe iyehlule. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 owelokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Boosted Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani mahlabezu kuzindawo nezindawo eniguzo ubu bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Yeah, okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nencubo. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PF Mr. Believe Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo awu bantu benkosi awu sihlobo sikaThixo nanga umuntu ku udinga imithandazo I think ngoba unowumana mpela umana abantu bakalinga anto sibakuthi unonjani Gawule. Yeah, yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ubuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bakithi angibonge amen kuleyo ndawo.
Sanibonani, sanibonani ngolweni, sanibonani dumelani ndaba riming hayi siyabonga. Into engizayibeka nje e-straight yikuthi mina vele ngake ngikhulume ngithi umnanga kwakhumbuthi wenga what I'll talk about yikuthi i-corona yini yizani konke okubolileyo yini izanu ngoba ma ngaqala mina ngikhuluma ngomnankagwa ngikhuluma ngochiwenga kutho ukuthi abanye abantu bezanu baya belungile. So mina into engiyitshoyo ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya e-China besiyadlelana ne-China i-corona vele ngeke isikhuthe ngoba i-corona ngiyakhona ngale ngoba ngiyakhumbula mina umama lo yena nalo umama wezanu lo Minister of Information uMonica Mutswanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane we-corona nabathi hayi sidlelana nayo isiqedeni ama-ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizana. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje ngiyakhangela mina e-South Africa ama-parties amanye aphuma kiyo yona i-party i-ANC baqemuka kuyo bephume labantu abababonayo ukuthi hayi lokhu akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje kuthiwa ama-party ehlangana ngangubona kulusizo ama-party ngekuzofake abantu ebhasikiti neyodwa ngoba ibhasikiti ingadilika sokudilike konke selisithi liya kuphezuwane aye ama-parties akhona ezilongu bengekokuzana abaqhubeke benjalo singakriticisani uqhubeke kunjalo kube yilokhu lalokhu ama-party abuye ne-strategy zawo then registered parties njalo ama-parties ale-constitution ayikhona i-party ngiyi-party ngala-constitution okuyayenza umuntu eqalise edilika esecabanga okwakhe okucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi ezimbabwe sokutshintshi umsebenzi sokuba yi-minister, umsebenzi sokuba yi-MP, umsebenzi sokuba yi-council. Akusela msebenzi ezini. Thank you. Bye-bye.
Salibonani balaleli Studio 7. Salibonani bantu Facebook. Ngakithi sisho ukuthi sokusiya kuDisemba. Imali singayithiwanga, sizadlani labantwana. Christmas kathesi. Ungasebenza u-10 months ungaphiwanga yona isenti. Asikwazi kumbe ukuthi singamandebele kumbe yikho okwenzakala eZimbabwe ngoba asihambi umhlaba wonke. But siyakhala kakhulu. Imali kasiphiwanga. Ama-inputs kasiphiwanga. Manje kathi silima ngani? Kumbe indlela yokuthi singasalimi. Siyabuza khona. Sicela sibili siphiwe imali kungakafiki u-25. Sidlela thi labantwana bethu siyengisa ukuthi siyasebenza. Abantu bethu sebegcwele ubusela ngenxa yokulamba. Thina sisebenza labo bengahlala.
Ngibonani kuStudio 7. Le nto eyenzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Scala. UJob Scala wabotha njengayona linto eyenzekileyo ebothelwe ubabe ukuthi abantu batshaywa yiyuthi kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu otshaya abantu. Kuvidiyo kabonakali kodwa ubotshwa njani umuntu ongazange abonakali kuvidiyo. ZANU-P F yinto abayijwayeleyo le ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga lutho. Uthole ukuthi lalo umuntu obotshiweyo ngoyenye i-opposition ongaso we-ZANU-P F. Ngoba abantu abatshaya abantu ngabantu be-ZANU-P F kodwa abantu ababotshwayo ngabe-CCC kumbe babopha abanye abangasibo belokuze i-ZANU-P F. Kodwa ngelinanga kuzophela ukuzikhavela lokhu kuzozofika ekugcineni kuphela.
Sinjani Studio 7? Njani Studio 7? Hayi, siyazizwa izindaba, siyabonga. Libambe njalo nje lonke basakazi bethu. Hayi, izindaba zeZimbabwe zizwa zishila zinjalo. Alithathe hlangothi, olombono wakho uyawufaka. Hayi, siyabonga mpela. Libambe kanjalo. Hayi, namhlanje ngizokuphawula ngabantu laba abasuke emashonaleni abazofundisa ematebuleni laba bantu. Hayi, laba bantu sibili, hayi, sebefike kumlindo wagcina ke manje. Sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zematebuleni, bekhitshwe bonke. Umuntu osuke omrewa kayifundise mrewa, owecholotshe efundise etsholotshe, plumt efundise plumt. Kanti kibo usolani lowo muntu kibo. So sifuna ukuthi kuhambe nge-level yonke into. Lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kanti ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngowesigaba seneso yini na. Uma engaso leso sigaba seneso kakhitshwe esebenza kibo, ubala labo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi. So into okumele ukuthi uhulumende ezibhekisise kanti lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe-level. Ngoba kuzamxotshela amavoti khona kuhulumende uma ngakunazele khona kuyini. So ukuthi i-audio le ifunde sibili iyefika khona phezulu nakuziphatha amandla zeZANU-P F lezi.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, linjani, linjani kwizindawo zonke mokhuluma nomhlaba thina siyaphila. Sicele silazi badala, siyacela ukuthi like lisitshele laba bantu bakithi simpinda obaba ogawulo ukuthi hhayi sisikhathele, sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga, bebekhuluma amanga ewumuntu omdala. Amanga asuke emsendawo akakhulume iqiniso engavikeli amashona, engawavikeli amashona ayamosha, sesimoshele into eziningi. Amany years evotelwa engasenzeli lutho, amany years engajabuliswa yi-change leyo abamnikeza yona, engajabuliswa yi-change leyo abamnikeza yona. Thina singabantu besintu esimoshakale la asithandileyo babagawule, siqeda uzame ukuthi uzame ukuzinika amakhwapha omuntu omdala. Ukhulile kakhulu nasibancane kulawo, cela ukuthi lokhu okuthiwe okukhulumayo hhayi asikuthandi thina. Cetha ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni. Ujabuliswa yini usibona uma ubona abantu bematebheleni behlupheka? Ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungaujabuliswa yini? Uma abantu bematebheleni bebulawa, ujabuliswa yini wena uwumuntu omdala ongako? Yini into ekujabulisayo? Utholani kikho lokho? Utholani wena wedwa funa ukwazi lokhu ukutholani uwumuntu omdala ongako? Hayi, singabantu lathi njengabo lokhu, singabantu njengabo yini abantu elisithengisayo lisiplesa ngabantu. Siyacela sibe lisiponda kuthi singabantu siyaphila. Siyacela sibe babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza, zama ukutshintsha ukwenza. Phela phelile abantu besintwini, ngiyabantu besishonele. La ngiyakusapota lokho into ezimbi. Ngiyakusapota into embi, into embi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalithumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokheli qhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye. Umnumzana Tamurai Gwegwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende welemelika.
Hayi, thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile i-program yakhe le i-FEMA, i-FEMA bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimobani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhatala ilokhuzeni, ihotela lapho ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza lokuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza iprogram le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhuluma nje?
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabe selizweni leAmerica bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani, ukuthi uthola okunjani, usebenza ngaphi, kumbeni usesimeni esinjani nje. Kusiya ngakhonokho bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonokho. Hayi, siyayizwisisa sibili le ndaba, and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manani wazini zwana ngikhonja njengowindo mthova, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova manani, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana. Bathe ngulova uthara skela kuthiwa namhlanje alova, uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola, asasikile thi ngiyacombola engijabu vela ngiyabagola, amayelo abamnyama njengecoca-cola ingabhala ngapha njengamabiri enqola. Ngikhonja njengowindo mthova, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova manani, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana, ngikhonja njengowindo mthova zwana. Mina ngisobhare ngiplan njengesishwamzembare, ngile nkanje ngejongetare anzwakali nje mina njengechukele sawe, ungimelele ma usuvaya ma ufuna amanamba mizogaya, okwabafazi lidemon sokufuna umagaya.
Nikho nje nguwindi womthova, ingoma kama-9 isigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo besikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Abazali bakhala ngokuthi abantwana becollege le University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.